ekhuluma lentatha lezindaba eHarare namuhla uKhala yena ophume ejele kusukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili uthe inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa ngumanyano wabantu abavela kuhlangothi ezijiyeneyo zempilo ojonge ukugqugquzela ukususwa kwebandla lezanupf embusweni ukuze kungene uhulumende oqakathekisa intando kazulu usikhala uthe ekuqhubeni lumzabalazo uzalalela imibono kazulu njengalokhu okwenzakala ngesikhathi kubunjwa ibandla le-mdc ngomnyaka ka-1999
We are not here to pronounce the immense dimensions of the political organization, but a broad-based mass democratic movement for everyone in advancement of the mass democratic struggle.
Asikho lapha ukutsho ukuba kuzakuba lebandla lezombusazwe elitsha, kodwa icula lethu elizalwela umbuso wentando kazulu sisenzela uzulu wonke weZimbabwe.
Usikhala walile ukutsho ukuba inhlanganiso le izabizwa ithiwani, kodwa uthe bazaphuma ijumo besiya ebantwini phansi kohlelo abalubiza ngokuthi i-Democratic Conservative Convention besiyakhulumisana nabatsha abafundi abaphila ngokuthengisa abalwa impi yenkululeko lozulu nje jikelele bebonisana ukuthi bangawuqhuba njani umzabalazo wokukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa leZANU PF yakhe embusweni umnumzana Sikhala usifisele inhlanhla labo abafuna ukuqhubeka bephansi kwebandla le-CCC lona athi seliyisidumbu kodwa kazange atsho ukuba uzasebenza yini lo mnumzane osomtshanisa osanda kukhalala leli bandla esithi selangenwa zimpehlane abanye abacubungula ezombusazwe bathi kuza kuba nzima ukuba uSikhala asebenze yedwa engelatshanisa yena abathi uthandwa ngabantu abaningi omunye wabahlaziyi laba ngumnumzana Gulakwashe Zulu yena othi kumele uSikhala abambane labanye
utsho uSikhala ngeke akwenelise lokhu asekwenzile ngoba ucabanga ukuthi yena ulabantu kanti bona abantu hhashi abantu bebesympathiza laye ngendaba yokuthi ebe ngumuntu we-TCC
kodwa umnumzana yebhe jamuka owebandla le-People's Unity Party uthi uSikhala wenza kuhle ngoba efuna ukuqala indlela entsha yokulwisana leZANU PF.
iZANU PF yayicabanga ukuthi ukufaka kwayo uJob Sikhala ejele iyamchitha amandla kodwa iZANU PF ukubona kwami ayiphumelelanga.
Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi uSikhala kumele aphumule le muli yakhe njengomuntu osanda kuvela ejele umnumzana Mabutho Moyo ilunga leZANU PF Central Committee uthi uSikhala njengabo bonke abaphikisayo sikasoze enelise ukumelana nebandla elibusayo
iZANU PF ngabantu kuyabe kungaqali ngaye bakuzamile Tswakirayi bakuzamile Tshanisa ukuphikisana labantu kodwa nxa uphikisana labantu ngeke unqobe
emhlanganweni wanamhlanje uSikhala ubephahliwe ngabasekeli bakhe abathi umnumzana Comfort Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement nomkhokeli webandla le-Democratic Party umnumzana uRayai Zembe. Abanye abakade besemhlanganweni lo bagoqela abezigodlo zabameli bamazwe abalisa iCanada, Sweden, neNetherlands, eZimbabwe kanye lowake waba ngumgcinisihlalo we-MDC umnumzana Morgan Komishi. USikhala wabotshwa esitungizwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela eNyakatsime lapho akhuluma khona kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC uNkosazana Mo Blessing Ali wancitshwa ithuba lokukhululwa ngebail okweminyaka phose emibili 1 year 7 months waze wakhululwa kunsukana ezedluleyo ngemva kokuba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sakhe kulandela ukudliwa kwakhe licala izolo utholakale elelinye njalo icala lokuqamba amanga enkundleni yeFacebook njalo uzagwetshwa ngomvulo kuviki ezayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.